kave ngumuntu obe sebenze ngendlela enze ukuthi amukelwe ngabamene ubantu ke kulabanye ke abambona ngaye ngenye indlela imi ngithi engikuthande kuye ngikumela into ayephutha ngayo ube ngumuntu lona othi angathi lokhu kakufuni yiloba kurong ukuthi angakufuni ube sima ngakho ephuthe ngakho iningi lethu thina abantu siphambanisa khonapho ukuthi asila lokho okuthiwa ngama-principles ngesilungu ukuthi umuntu kumele amele into ayimelayo angantengantenga kodwa ke okunye singabe singakunankana ngomgazi yikuthi ngumuntu ozame kakhulu ukuphakamisa abantu bakibo ngokubanika umhlabathi yebo kambe sithe sithathe izibuse umgabe ubuye wangathi uyavilapha kancane ukwenza into eyayivele iyelwelwa yokuthatha umhlabathi kodwa ke uthe ke isifundo sesibonile ukuthi abantu laba kade bethethe umhlabathi abasoze basise ngalinye ilanga ukuthi umhlabathi ubuyele ebantwini abamnyama wakwenza lokho iningi labantu basemasimini bakhona iproblem nje ukuthi kulamavili abantu abafuna ukusebenza bafuna ukufuna ukuhlala bekhombela ukuthi ngokwami konke lapha kungela lutho
abantu abaningi basola inhlelo zakhe esingathi ngama-policies akhe ngesingisi bathi yizo ezadiliza umnotho ngakho uthiya imbali embi kakhulu elizweni ungathini ngalokho
ye asikeke sithayinja sisisho umthini babo umsebenzi ophethwe ngupresident ubaba u-Emerson Mnangagwa kathina ngokukorobha amanzi acushekileyo
so sikhangele ukuthi ezomnotho lezi zibhifike ngesikhathi ikakhulu from 1990s sithezi kakubo 1999 kungaqala sokuthathwa umhlabathi izinto bezike zavele zawonakala yebo kambe singakhombela i-SAP sikhombele njalo ezinye inhlelo nje ezingaphathelananga lo mgadi kodwa kasikhangeleni kukuthi aluba wasina wadedela abanye busase lesikhathi ukwenzela ukuthi abanye baqhubekisele phambili umsebenzi nanku-ke umsebenzi osusenziwa lo i-economic recovery program e-serious efuna ukuthi abantu babambisane yikho-ke okwenziwa ngupresident Mnangagwa kathesi yikusebenza umsebenzi wokulungisa izinto esile minyaka phezu kwazo zisonakala yebo kambe wayeqale kuhle umdala kodwa ngithi aluba wasuka wananzelela ukuthi kusina kuti